esethula nesisinqumo umahluli omkhulu uChief Justice Malaba ubalise izinto ezimbalwa ezifana lokuphuza ukuhambisa amaphepha emthethwandaba kanye lokungalethi ubufakazi obeneleyo okwenziwe ngamagqwetha omkhokheli womanyano MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa. Ngemva kokwethula kwalesi sinqumo, iningi labakhulume le-Studio 7 batshengise ukudana okukhulu bebalisa ukuthi ngakula okutsha okukhangeleleyo phansi kombuso kaMnangagwa.
Eqinisweni lonke akula okutsha esingakukhangelela. Besisithi mhlawumbe umthethwandaba uzizwa izinyembe zikaZulu weZimbabwe alethe inguquko, kodwa ukhanya kuyalile, kodwa besizamile. Singazi njalo sizabona ngo-2023 ukuthi kuzahamba njani.
Egcizelela kulokhu uMnumzana Thembisa Ntungagwa uthe ilizwe belikhangelele okutsha, kodwa ngendlela obelusahlelwa ngayo lindaba emthethwandaba bekuvele kusobala ukuthi isinqumo siya ngaphi. Abanye baveze ukuba lowa bengajabulanga ngesinqumo esethulwe yiConcord sokumele uMnangagwa abuse ngendlela ethabisayo, akusela ngenye indlela ngaphandle kokuba abantu babambane ukuze ilizwe liye phambili. UMnumzada Faza Seitz uthi ukubambana yikoso okuqakathekile ukuze kube lenqubekela phambili. Abanye bancome ibandla le-MDC Alliance nginyathelo abalithethelwe ukuya emthethandaba weConcord, ngakho-ke isinqumo esethulwe ngumthethandaba akumelanga sibabisele emuva.
Loba nje besingakhalelanga ukunqoba ngoba omahluli siyabazi ukuthi bafakwa izandla. Khonokho nje ukuthi sibatshengisile ukuthi bebengasoze benqobe lula, kasi soze siphumule njalo sizobe sikhona ngo-2023.
Ngesikhathi isinqumo lesi sethulwa ngumalaba, amapholisa abegcwele endawana yonke esigodlweni seHarare. Esigodlweni sebandla lelibusayo eleZANU-PF kuqhamuke umkhosi wenjabulo enkulu ngaphambilini kwekothula kwalesinqumo, okwenze kwaba lemicabango yokuthi abeZANU-PF bevele betshelwe ukuthi sizoba ngesinjani. Imele 27 ngiseHarare, New Gibson Pep.